So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Kwezi kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 10 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5189 belo mkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lizitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, kodwa abe-MDC Alliance bathi okokulimisa phansi kwenhlelo lezi kuphiwa abe-ZANU-PF kuphela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uzagqiba umhlangano awusungule izolo labakhokheli bamazwe omhlaba ngenjongo yo kukhuthaza umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5189 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4723. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,958. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,248. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 20,216. Umkhuhlane lo uqhubeka umemetheka ngamandla njalo usuhlasele ezikolo ezedlula ikhulu. Isikolo se-boarding eGwanda ese-St. Christopher's Primary sesivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abaku-grade 7 abangamatshumi phose amathathu belomkhuhlane lo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Encwadini ebhalwe lwabazali ngumphathisikolo weSt Christopher's Primary, uMnumzana Temuso Dube uveze ukuthi abafundi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 bahlolwe ngemva kokuba omunye wabo ehanjiswe esibhedlela ngolwesihlanu kuvike edlulileyo watholakala ukuthi ulegciwane le-coronavirus. Ngemva kokuhlolwa kwabafundi abangamathumi ayisishiyagalolunye abangamathumi amabili lasishiyagalombili 28 batholakale belomkhuhlane we-COVID-19. UDube uthe bakhuthazwe ngabogatsha lwezempilakahle kuthi labo abafundi behlale bebodwa ezindlini lasesikolo kumaviki amabili, kuthi labo abatholakale bengelalo igciwane behambe emakhaya ku-quarantine okwamalanga alitshumi. Lokho kutho ukuthi labo abafundi sebezabuyela esikolo ngomnyaka ozayo ngoba izikolo zivalwa ngolwesihlanu kuviki ezayo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Daonga Nandoro utshele lo msakazi ukuthi zedlule kukhulu izikole ezihlaselwe ligciwane le-coronavirus.
We will not deny that there is no COVID in our schools. It is there, but we are managing it in the best way we can.
Ngiyaphika ukuthi kule COVID esikolo ikhona, kodwa sizama ngazo zonke indlela ukuthi ingamemetheki njalo imfundiso yethu iyaqhubeka njengalokhu esakwenza nyakenye, kodwa silandela izikondiso ezafakwa ngabe-WHO zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane.
The prevention and the spread of the COVID-19.
UNdorophinde wathi umqondisi ogatsha lwezemfundo ezantsi emandebeleni uNkosikazi Beatrice Manjere laye ohlaselwe yi-COVID ubangcono. umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi bakhathazekile kakhulu ngendlela leli gciwane elimemetheka ngalo esikolo.
Ubhano lolu sizwela eSt Christopher's lapha eGwanda asikhohlweni nge-standard operations procedures akura esikolo. Siyabona umkhuhlane lo umemetheka ngesikhubo esikumangalisayo. Lokhu kuthi ugovernment wenze i-command and control tactics uzatshiya ababalisi labantwana basengozini. Njalo ezisizethilasithi ugovernment kathi abantwana basahlaleleni izikolo zona sebeqedile ukubhala.
Ngaphandle kweSt Christopher's, ezinye izikolo ezihlaselwe yi-COVID-19 zibalisa eColenbon Secondary, isiLengeni, iMzinyathini kanye leHowmine eMzingwane. Ezimayini ezibalisa iBlanket kanye leVumbatshigwe mayini lapha eGwanda leli gciwane liyamemetheka ngamandla. Sebedlula amakhulu esishiyagalombili 807 asebebanjwe igciwane le-COVID esabelweni sezansi emandebeleni kusukela ngolwesibili kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Namuhla umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzagqiba umhlangano wakhe wokukhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele owe-Summit for Democracy. Umhlangano lo usungulwe izolo njalo ungenwe izinkokheli zamazwe edlula ikhulu kanye leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres laye uzakhuluma emhlanganweni lo namuhla. Wona owenzelwa ebulenjini ngenkundla zabomabonakude. Evula umhlangano lo uBiden ukhuthaze abakokheli bamazwe ukuthi balondoloze umbuso wentando kaZulu njalo uthe bengaze bavumela umbuso woncindezelo. Wengeze wathi laseMelika kunenge okumele kwenziwe ukuze kulondoloze umbuso okhululekileyo. Amazwi kamongameli Biden agcizelelwe ngumsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris egqiba lomhlangano ngelanga lakuqala. UGibbs Dube uyalandisa.
Unkosikazi Harris wethule lokhu izolo ntambama ngesikhathi egqiba umhlangano wokuqala owe-Summit for Democracy oqoqwe enkundleni zokuxhumana nguhulumende wawelemelika.
It is a particular concern, of urgent concern, that democracy is presently under threat and for 15 years has been on the decline. Around the world, autocrats have become emboldened. Human rights violations have multiplied.
Okwamanje bakhona abafuna kungabi lombuso okhululekileyo. Phakathi kweminyaka elithumi lanhlanu edluleyo, kukhanya engani ugugudeka umbuso kaZulu. Abancindezeli emhlabeni wonke jikelele bafuna uphele umbuso kaZulu. Sokugcwele lobukhohlakali lokwephulwa kwelungelo loluntu okuyinto engahambelani lombuso kaZulu.
And corruption is undermining progress and misinformation is undermining public confidence. And so it is incumbent on each of us, individually and collectively, to take action.
Uphinde wathi banengi abantu emhlabeni wonke jikelele abangafuni kube lombuso kaZulu.
We must all remember that democracy is neither an abstract concept nor a static state. Democracy lives in the people. Democracy is the people.
Kumele sikhumbule ukuthi ukuba lombuso okhululekileyo kwenziwa ngabantu hathi ukuthi into ecatshangelwayo. Kumele sidonse kanye kanye emhlabeni wonke jikelele ukwenzela ukuthi abantu bazibuse.
And democracy is our best hope. So as we go forward, let us do the work that democracy requires. Let us go to work. Let us deliver together for the people.
Umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi uZulu ulakho ukwenza kube lombuso ofiswa nguNkosikazi Harris labanye.
I democracy yena yona bayibona njengokubusa okukhululekileyo kuqhakathekile kakhulu ukuze amazwe athuthuke. Amazwe ale democracy ayapha abantu amathuba ukuthi bekhulumele uhulumende, bamtshele lokho abakufunayo ukuthi lapho nxa uhulumende engalaleli bayanelisa ukuvota. Befotele amanye amabandla angenza lokho kungaba yintuthuko abayifunayo. Ngakho ngalokho ngombono wami kuqakathekileyo ukuthi abantu banelise ukukhetha inkokheli bengabanjwa ngamandla. Sikubonile lokho ezweni laseZambia lapho owayengumkhokheli wakhona owavumela ukuthi ukhetho luhambe kakuhle. Kwawina ukumbe kwanqoba lo umongameli wabo okhona kathesi uHachilema. So sakubona kukhana ngakhona okwamazwe amaningi sethakazelela iZambia ngoba babona kulo mbuso abantu abanela khona ukuzikhethela bona. Uyikuthi ukuthi khona le ntuthuko iyenelisa ukuba khona eZambia ngoba abantu bayakhetha ukuthi xa uhulumende engenzi kuhle bayamguqula. Uhulumende usesimamazwane ukuthi asebenze kuhle ayenelisa inhlelo ezizakhokhelela ekuthuthukiseni kwabantu.
Bayakhala abakubandla leZANU-PF abathi uBiden bekumele anxuse eleZimbabwe. Umnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee uthi uBiden bekumele abize umkhokheli welizwe leZimbabwe obezangena umhlangano lo ngomabonakude njengabanye.
IMelika itshengisele ukubana bona ngokwabo indoda yedemokrasi akutsho ukuthi kabayazisisi kahle. Bayenza umhlangano bethi benza umhlangano wedemokrasi kodwa bethiya amanye amazwe. Umnumzana uBiden bengicanda uzabuya ekhangele ngamehlo akhe, hathi ngamehlo amadala, amehlo abo ubaba uTrump kumbe ubaba uObama kumbe ubaba uBush ngoba uClinton usiyemuva le.
Umhlangano lo ogqitshwa namuhla ukhangelwe ukuba uzaphuma lezinqumo ezimbalwa ezokuvuselela umbuso kaZulu emazweni ajiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Ibandla leZANU-PF elupane lithi liphakathi kokuqoqa amabizo alabo abangelancwadi zokuzalwa ngendlela yokubancedisa ukuthi bezidole ukuze benelise ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Lokho kuza ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi idlulisele phambili uhlelo lwe-mobile voter registration olwalumele luqhutshwe kulinyanga ukuze iphe abangelazithupha ithuba lokuthi bazithole. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli welupane East edalele parliamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube yena othi ibandla lakhe lithola usekelo olunengi.
Siyazama ngendlela zonke ukuthi abantu bancediseke ukuthola izithupha kumbe ama birth certificates. Ngokunjalo ke kathesi sile database for each and every ward ukuthi bangaki abantu abangelazithupha, bangaki abafuna ama birth njalo njalo. So ke kusuka lapho ke sesikhulumele registry ukuthi besenzele ama mobile registration. Ukuthi ukuthi maduze nje sesiqalile iprogram yama mobile registration.
Lunjani usekelo khona ngapho olwebandla leZANU-PF?
Lokho kwaba le new dispensation kulomehluko than old dispensation. Abantu bakholwa emisebenzini eyenzakala. Ungakhangela kathesi imisebenzi eyenziwe libandla leZANU-PF kumbe ngithi mina i-government ekhona kathesi imisebenzi eyenzileyo kulomahluko omkhulu kulalokho okwakukhona kudala. Ngokunjalo ke abantu babona imisebenzi yebandla. So ke hayi ibandla likhona, abantu bayalisekela kakhulu ibandla. Ungakhangela kulezinye indawo ezingakaze zibe lamaclinic, sokulama-clinics, imigwaqo eminye besokuyimigelo kodwa izamile ukuvuseleleka, okutshengisa ukuthi yinto ezifunwa ngabantu. La kuyatheza siya kulimeni inhlanyelo isikhona ebantwini siyaqhubeka siyaphambili nanku irrigation ikhona ebantwini okuthi ukuthi izinto ezibambekayo hayi khona okwesilogani sesikhuluma ngezinto ezibambekayo kathesi so ke hayi usekelo lukhona elupane east ibandla lezanu PF likhona liyamsupporta umongameli wethu liyamsupporta uMP ngemisebenzi eyenzakala.
Wathi abantu sebeqalisile ukuvuna ingqoloyi kulandela uhlelo kumbe inhlelo ezasungulwa lezavuselelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ukuvuna sokuphelile, sebevunile abantu bempofu okutsho ukuthi kuphume ama-truck angaba ngu-15 by 30 ton. Okutsho ukuthi isivuno esihle okwamanje sebelungiselela ukuthi bafake umumbu endaweni yabo le abayiphiweyo. Sikhuluma kunje nje sokulama ucontractor owileyo ukuze ngezelela irrigation from 180 hectares to 600 hectares. Okutsho ukuthi sikhangelele ukuthi kube lamanye ama members azangena futhi ku scheme i-600 hectares. Akushiyo nto encane, ubuye le equipment yonke ekwanayo ukuthi alungise aze aqede.
Umnumzana Mbongeni Dube ngumeli welupane East edalele ephalamende njalo ngoibandla lezanu PF. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa izanu PF izitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, inhlanyelo lokunye okokulimisa kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela.
Inhlanyelo ephiwa abantu kuthiwa ngephumvudza ngentwasa ayisiwe ezanu PF. Sesithole imbiko from 10 provinces eZimbabwe jikelele from the social welfare secretaries for our party ukuthi iZanu PF ipha abantu bayo inhlanyelo nefertilizer la konke okuphuma kuinput scheme okuthiwa ngeka president. Sifuna ukuxwayisa mhlophe ukuthi abantu kabazilwelwe, bangabona bencitshwa kabaye emapholiseni ngoba umthetho uthi wonke umuntu ohluphekayo fanele ephiwe inhlanyelo. Inhlanyelo le ayiveli kubandla leZanu PF, ayiveli kuMnangagwa ipresident weZanu PF, ivela esikhwameni selizwe iConsolidated Fund lapho okubhadalwa khona ama-tax enu. Iningi yenu khonapho lilamafoni lithathela ama-tax. Yikho ke siyalixwayisa ukuthi lingafika endaweni lapho okuphiwa khona inhlanyelo lingami likhale njengabantwana. Zamanini lani ukudinga amapholisa libatshele ukuthi lokhu ayisikho. Siyaxwayisa njalo abantu bakwethu ukuthi bakwazi ukuthi imali le ebhadalayo ayisiye ezanu PF. Sithole umbiko izindawo zonke ukuthi abantu bakithi baya ngicwa kuthiwa alingena umhlangano wezanu PF. Lokhu ayisikho kuyincwala. Inhlanyelo le ithiwa abantu abagogekileyo izalukazi esingathi ngabantu abahluphekayo, hatshi amajaha lamankazana aqinileyo. Ye bangaphiwa uma isisele. Yikho ke Mahlabe Zulu sithi qinanini lale ukucindezelwa, lizilwele lodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Uhulumende yena uthi kabandlululi labo abaphiwa okokulimisa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kule gqweta eseliye enkantolo lisiya khonona ngokuthi kungani inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe kuyiyo yodwa evunyelwa ukulawula ukusebenza kwamagqweta. umamangala ngomnumzana Joshua Chirangwe linkundla ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eke wethusela linhlanganiso iyona ehlezi imsola ngokwephula amalungelo kaZulu. Ikroniko ithi amapolisa aphakathi kokuphenya impiko ethi ikansili yeCholocho yalahlekelwa zinkulungwane lenkulungwane zemali yeMelika ngemva kokuthengisa indlofu ngokuyimadlana okungatsholutho. Isikhathi sembiko yenu
silingelele kustudio 7 nabalaleli bonke abakwastudio 7. Besicela ukuthi enye into nje eyodwa ngezili endlala zizwa liphawula la nangabantu bezani bethi abafana lokhawula ye umnangakho uyazama ye umnangakho akuthangela imigwakho kanti imigwakho yangkhona yiphi le ekhulunywa ngokhawula ukuthi nami uyazama uyalungisa ikhulu kulungile eZimbabwe imigwakho uhamba ngawuphi umgwakho njengana ngiyabona ukhawu uhamba ngawumgwakho lo ofile omagodigodo onyama endlovu kodwa ngeke esithi uyazama umnako ezama ukuvela hhayi bathi singayisasapoti into ezingekhoyo kumbeni yena siwathutha siwayeharare langikwazi fakuzukubana siwathuthele iharare yaye kathi ivakashi ngemathwena kezobona nje ukuthi kunjani ngapha siyacela sibili ukuthi besilungisele umgwakho loba kuthi abazama nje kabalungise sibone ukuzama kwabo phela kuthi kufika amavoti lapha sebelungisile sibone ambona ukuthi khona umuntu wayivotekisani oyiholojo sibili ngemgwakho enjeyana hhayi lowo muntu uyabethanda lekambona ukuthi iyabe liraithi sibili.
Salibonani, salibonani. Ukhuluma ngumaphosa esigabeni sakwaNdolwane kwaMakhulela. Siyabonga bakithi izindaba ezinhle esizizwayo. Hayi lo hluzo olukhulu kakhulu kakhulu. Lezi zingene ekuseni namhlanje ngomhlaka wa 9. Lapho kanje kuphawula khona ukugawule lapha. Hayi, angazi impela izani lokuthi mina engiyaphelelwa. Yazi kwesinye isikhathi uyaphelelwa ngamazwi kodwa uyazi ukuthi ufanele uthini. Uma laphana ebuzwa, uyabuzwa ukuthi wona walinganqoshwanga phetheya emhlanganweni wamazwe ahambisana nokuthula emazweni abo. Uthi yena kabala ndaba into yokuqala uma banqoshwanga ama-British nama-Americans vele alwela umhlaba weZimbabwe. So yena kala ndaba lakho lokhu kwakubathinti baright benjalo. Angimsoli uright kakhulu vele ngoba abantu abalomomubi. Mina kungangithinti uma kuyimuntu yezanuphifu ukuthi kukhulunywa ngento ehle kangaka kodwa ngibizwa kanjani. Kwesinye isikhathi ngazicelela mina ukuthi hayi ngicela sengiphendukile ngibe right ngicela ningibize kodwa yena uthi kala ndaba lakho. Ulokhu esakhuluma ngomhlaba, umhlaba bagithi singabantu abamnyama kodwa into efanele sinenzeleke. Umhlaba uma ungalamlungu ozalimela abantu ngemithina leyana umuntu omnyama nemithina engayezama ukuthi eyithenge elimela abantu kodwa umuntu omnyama uzisatisfy nakuqala nomdini wakhe labangani bakhe. Yinto lapho echa khona umuntu omnyama kakhulu, umuntu omnyama okhethiwe kakhulu nabantu abamnyama basikhethiwe nabezali basatisfy bona labangani babo kuzani lemijini yabo abaye abantu abalandaba lao vele noma uthi amalungelo abantu abalandaba lao abantu abantu abatshayo ngabahlukulizwa badla kamnandi baphilile ababogawuli badla kamnandi baphilile. So kakuboni kuyekhona ukuthi vele yinto ekhona kaboni lutho amaqembu aphikisa ayatshaywa kakhankasa ikahle abantu bayahlupheka. So kuze sokungenela lasemasotsheni lawo sebambe izinkuzi ekhaya lamaphoyisa uhle ubone vele igovernment vele ayiseko kodwa yena kakuboni khona lokho khona manje i-South Africa ubona inothili i-South Africa phela noma zitshontshe how many trillion iyasaloku imili injalo iqinile ngemkhonomi kodwa eZimbabwe ungatshontsha even imiliyoni kusazo kuyavuka kungalalutho ngendlela yokuthi akwabona izothalela mali ilizwe linjalo uthalela mali sezaamali yamasha
ukuthi kahle kahle abantu baseZimbabwe why are they discriminated kwamanye ama foreign nationals ala South Africa. Yini la amanye ama foreign nationals alakho thina singenakho okwenza babe ngcono kunathi especially Nigerians bazihlalele bakhululekile maybe they are more than ama Zimbabweans ala. The Congolese they vote asylum seekers, nobody is terminating their asylum seekers loba nje sokwavotwa eCongo everything ngani si normalizer but still the target is on Zimbabweans. Why Zimbabwe? Why? Mulisen lupunya lo okulumai. But it surprises me. Ngoba lento yama ZSP la athi qalwa kodwa these people need to be documented. Then sebe documented after 11 years sebe sidikela manje. Why sizojikelo? For what reason? Sesimotheni? Sesimotheni ngaka okwenza thina sibonakala ngani kuthiwa ngoba si 180,000. So kufanele sijoine laba abanye kuthiwa there are 3 million Zimbabweans who are not documented. Simotheni ngaka? Yini esesiyenzile? Sifelani imfundo yethu? Angazi ukuthi sifelani kahle kahle. Yini yenza iSouth Africa isizonde kangaka kwamanye ama foreign nationals ala eSouth Africa? Yini yenza ithi badlulule kangaka? Ngoba thina leZimbabwe justice hlukaniswe ngumfula. Angazi whereas abantu from Nigeria and Congo they live freely but they are far from iSouth Africa. Angazi serious.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Ingabe linjani? Yonke nabalaleli. Sinenkingi impela enkulu kakhulu okhuluma eGodfrey Moyo. Udaba lwaseZimbabwe impela liyasihlukumeza. Ene impela ngendlela okwenzeke ngayo ukuthi ne iZimbabwe ingayi kuma meeting kutshengisa khona ukuthi impela sebeyaziwa ukuthi nebangama menemene. Awugcina namhla sibabambile siyabazi impela ukuthi mabalenene. So sokungathi yonke into eyenzakalayo singahlala sigadile.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umlando wokulwisana labahlamuki beqembu le-ISIS kwele Iraq ususezandleni zamabutho akulelo lizwe ngemva kokuba amabutho eMelika ededile. Umsakazo omunye uthi odokotela kwele South Africa bathi buyanda ubufakazi obukhomba ukuthi lanxa umkhakha we-COVID-19 omutsha Omicron umemetheka ngamandla awuhlaseli ngobukhali obedlula eminye imikhakha esike yabakhona. Siziphethe ngodaba olwenzakale kumahola asanda kwedlula lapho umlingisi weMelika uJustice Smollett atholakale khona elamacala amahlanu aphathelane lesehlakalo sokuqamba kwakhe amanga ukuthi watshaywa ngabesilisa ababili ngoba eyisitabane ngomnyaka ka-2019. Ababili laba okungubhuti lomna wakhe batshele umthethwandaba ukuthi babhadalwa nguSmollett ukuze bamtshaye ngoba wayefuna ukuzwelwa nguZulu elethemba lokuthi lokho kwakuza kwenza engezelelwe iholo emsebenzini wakhe. Lanxa nje uSmollett ekulandule lokho umthethwandaba uthe uyabathemba ababili laba. Umsolwa ulakho ukupika okweminyaka emithathu kumbe ukwenza i-community service. Kolunye njalo udaba umthethwandaba unqume ukuthi uhulumende kumele aye phambili aveze ingwalo zowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump eziphathelane lokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngozibandlela lonyaka. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangu-5189 belo mkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lisitshaya isifuba ngenhlelo zokulima eziqhutshwa nguhulumende, kodwa abe-MDC Alliance bathi okokulimisa kuphiwa abeZANU-PF kuphela. Umongameli Joe Biden weMelika ugqiba umhlangano wawusungule izolo labakhokheli bamazwe omhlaba ngenjongo yokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.